go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 1 kuMbimbitho 2020 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe uthi kulomuntu ovela kwele China lapho kulomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 usesesibhedlela eHarare. Amalunga ebandla le-MDC alitshumi lanye abotshwe izolo eshitungwiza azamiswa emthethwandaba kusasa.
Kulama-youth alele-stoxin izolo abayalale-stoxin namhla bakhangelela ukuthi bavukela eshitungwiza magistrate court basekuseni besiya-aplayela i-bail.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi kumele abalandeli bebandla le-MDC ababotshwe izolo bajeziswe ngemfanelo.
Wasayela into yokudlangudla amade kusenziwa khona ngalithi batshaya lezubukoyile kuze ngoba into yakhona iyathengisa ukuya maphi njalo uhulumende wazavumele khonoko kwenzakale.
UZulu udlana ingqondo ngokungathuthuki komnotho welizwe leZimbabwe kulandela isimo esibi esivezwe yinhlanganiso International Monetary Fund.
Awuke kwafika entweni ephambanyiswe for 17 years ufike uyilungise nge-17 days kumele kuthathe isikhathi. Sesinanzelele futhi njalo la i-IMF yakubona ukuthi kuningi ama-reforms le agenda yama-reforms osokwenzakele.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane nokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi kulomuntu ovela kwele China lapho kulomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 osesibhedlela eHarare. Uhlangothi olubona ngezemibiko olwethule lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter luthi umuntu lo ongavezwanga igama lakhe uthethwe emagcekeni ezindizamtshina wahanjiswa esibhedlela esikhangelane lokumemetheka kwemikhuhlane enjenge-coronavirus leminye. Uhulumende uthi basahlolisisa igazi lomuntu lo kulandelwa isiqondiso zenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomphathintambo wezempilakahle uDokotela Obadiah Moyo obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe.
Direct from Washington, the voice of America.
Amalunga ebandla le-MDC alitshumi lanye abotshwe izolo eshitungwiza azamiswa enkantolo kusasa. Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla leli, uthi ababotshwe bakuqela isikhulumeli sohlangothi lwabatsha. Babotshwe bephandle kwendlu kamnumzana Job Sikala elokitshini le-St Mary's eshitungwiza lapho kade bexoxisana khona loSikala ngezokwenzakala elizweni. Amapolisa athi abatsha laba bavalelwe enkambeni yabo e-St Mary's bethiswa amacala okuphambanisa uZulu lobudlwangudlwangu. Umolokele utshele iStudio 7 ukuthi ubotshwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba umvukela eZimbabwe.
Kulama-youth alele-stoxin izolo abayalale-stoxin namhla bakhangelela ukuthi bavukela eshitungwiza magistrate court sasekuseni besiya-aplayela i-bail. Umhlonitshwa uSikala obeceliwe ngamapholisa ukuthi labuye kodwa kwamanje ngasosibotshwa ukhona emzini wakhe laye ukhangelela ukuthi uyabe ngomnyama gqwetha abemele abatsha ngimba ama-youth ababesekhodi kusasekuseni.
Singathi lina njengebandla likubona njani khonokho okwenzakalayo ukuthi sokungani liyagijinyiswa sokungani vele akukhanye lokuthi kuyanga?
Lokhu kukhombisa obala ukuthi uhulumende okhokhelwa ngomnankagwa uphanikile kakhulu ngoba kathesi sikhuluma nje akusavunyelwa ukuthi kube lama-public meetings kube lama any form of demonstration okukhona ku-constitution. So okutshengisela ukuthi sebe sesaba kakhulu ukuthi isikhathi sokuthini baphume embusweni sesisondele eduze. Siyakwazi nokuthi amabutho lawo kulezi nsuku labo bafisa ukuthi bamgengele uhulumeni. So yikho bese sabuthi abantu begcwala emgwaqweni ngoba kungagcina sokunika ithuba ukuthi amabutho bamxotshe uhulumende. So thina njenge-MDC sithi sizaqhubekela phambili sikhuthaza abantu ukuthi batshengisele ngoba umumo wensizwe ulokhu siba mubi ngamalanga ngemihla yemihla and sizaphelela emajele sonke. wenza ukuthi iZimbabwe ibe lenguquko engcono. Asijiki, asibuyele emuva. Sithi uhulumende kaMnangagwa isikhathi sakhe sesiphelile, abantu beZimbabwe sebedubeke kwaze kwanela. So sokufunakala kube le ndlela entsha yokubusa kwesizwe. Njenge-MDC sikhuthaza ukuthi kube ne-National Transitional Authority for 2 to 3 years, kube sekusiba nama-elections esikwazi ukuthi u-advocate Nelson Chamisa uzangqoba.
Umnumzana Daniel Molokele yisikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye esewange. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU PF.
Asithi thina singacabangelini sikhulumeni ngokuthi bazahanjiswa ekhothi ukuthi bafumaniseka bela macala athile abawethuleyo aqondana lemithetho yelizwe. Ngokunjalo asiyekeleni indaba leyo iqhubeke iye emakhothi khona ngale kuyethulwa amacala abo. Kuzwakala ukuthi uwapha amacala abawethesayo la makhothi lawo ebe le ndima yawo ayidlalayo ukuthi ukuthi ngibala amacala lawo bantu kumbe bala macala. Ezi zinto zakathethi lezi singazithatha nje sithi thina abantu nje kuphele babotshiwe ukuthi batholakale bebotshiwe njani. Mhlawumbe ngeke batholakale belezikhali kumbe betholakale benjani kumbe bathola khonokho kuzavela khonokho njengoba behamba besiye ekhothi.
Siyabona ke abalandeli bebandla le-MDC bathi vele bancindezelwe okumangalisayo abavunyelwe ukuthi benze imihlangano lakhonokho kuveza ukuthi vele uhulumende kaMnangagwa kafisi ukuthi benze imihlangano yabo. Ubona njani khonokho?
Ayisikho lokho Gipsy. Imumo lowo sifundile ngaloko kwenzakale izolo ungakhangela vele kwenza lokho okuthusa amathaya khonokho abakwenza ayise kutshengisele kulokuthula khonokho abakutheni okubona ungakhangela into ekudlangudlanga made kusenziwa khona ngalithi batshaya lezubukoyile kuze vele into yakhona iyatshengisa ukuyamaphi njalo uhulumende wangazavumele khonokho kwenzakale ngenxa yokuthi behlebebonisa ukuthi bafuna ukwenzayo bafuna ukwenza leyo into kajanuwari liyani yadlulayo okwathiya khona izinto zonke zitshabalele izikolo abantu balutha bayenzani konke lokhwana kwenziwayo yiko kuyabonisa ukuthi yiko abajonga ukuthi bakwenzela kathesi abantu abatshengiselayo ngokuphila bafuna ukutshengisela ngokuphila abantu abaphila nxa bezitshengiselela ngokuphila bethi amapholisa sihlukula uzile kodwa thina sizitshengisela ngokuphila zange sifike ijele lutho zange sitshaye muntu zange sizihlabela sizihambela emgwaqweni sijele ama-placards bantu laba abantu ababenzi khonokho bahle benze khonokho kade kusenziwa ngama-youth lab senza ijike ijele izimoto etshaya uzumpo yokulala amawindi lokuzayo bechisa amatala hhayi lokhwana yokuthi ayibe udlwangudlwangu obungaphezu kwamandla and uhulumente ngaleza kuvume khonokho uhulumende kumele avikele abantu avikele impahla zabantu ukuthi zingatshabayo zingalinyazwa abantu laba abagangileyo abalenjongo zabo zokuthi bayatshengisela bona besenza ubudlovu.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le-ZANU PF sixoxelaye ekobulawayo. Kulabanye abantu abasekela okwethulwe yinhlanganiso eboleka amazwe imali e-International Monetary Fund ethi eliZimbabwe lilakho ukubhekana lenhlupho eziningi okumangalisayo ngenxa yokungenelisi ukuvuselela umnotho njengalokho kwathenjiswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcwethi kwezomnotho abaphikisa uhulumende kaMnangagwa labanye abazimele bodwa bathi bayakusekela okwethulwe yinhlanganiso ye-International Monetary Fund ethi uhlupho lolu lungenqatshelwa ngokutholakala kwemali kwamanye amazwe kumbe kunhlanganiso ezizimele zodwa. Inhlanganiso ye-IMF yethule umbiko lo ngeviki ephelileyo isanda kuhlolisisa umnotho welizwe leZimbabwe ngaphansi kohlelo lwe-Article 4 Consultation eZimbabwe. Omunye wabasekela okwethulwe yi-IMF ngumnumzana Masimba Kuchera ingcwethi kwezenotho ezimele yodwa.
Sake sakutsho ukuthi ama-policy inconsistencies lawa okuthi asilandeli imithetho yethu njalo ukubuya kwezimdola ngendlela elibuye ngalo kuzabanga i-inflation. Khathesi sibona ukuthi iZimbabwe dollar lokhu iluza amandla, lokho kuzenza ukuthi abantu basweli confidence ku-government.
Ukutshela uthi akumangalisi okwethulwe inhlanganiso ye-IMF.
Bayakubona ukuthi uhulumende kakho serious ngokubuyisa ama-reforms azaletha inguquko lapha ku-economy. Uhulumende uzama nje ukuyenza ama-reforms kodwa hathi ngenhliziyo yonke.
Umnumzana Mnashe Mthutha unobhala jikelele weziphathelene lezabasakhulayo kubandla le-ZANU PF kobulawayo uthi ziningi izizathu ezibangele ukungathuthukiswa kahle komnotho welizwe leZimbabwe.
Kuhle ukuthi sisinanzelele ngenxa yokuthi i-IMF ngabantu ababona ngezomnotho ezamazwe achiyechiyeneyo. ende lapha abakurelease ya konke siyakuthatha sikuthakazelela njalo kodwa kumele sinanzelele ukuthi iZimbabwe ithe ukungena kwayo ngo-2017 ngenxa yokungena kwaComrade Emmerson Mnangagwa ifike kulezinto ebeziphambanisekile kumkhono weZimbabwe for 17 years obviously awungeke wafika entweni ephambanishwe for 17 years ufike uyilungise nge-17 days kumele kuthathe isikhathi sesinanzelele futhi njalo la iIMF yakubona ukuthi kunenge ama reforms le agenda yama reforms osokwenzakele sesibonile ukuthi kule new currency ekhona sinanzelela njalo ukuthi even ama deficits that's ade sayabona i-overspending ngathi sibona atisenzwa i-government sokuyinto yakudala so asinyike sakhuluma sithi maybe phambili kumnyama hayi kulokukhanya
umthuthu uthi okunye okubhidliza umnotho welizwe yendlala ebangelwa isikhudumezi somkhathi esivimba ukuna kwezulu
kodwa singakukhangela sibili ngamehlo abona inombolo eze economy sananzelela ukuthi hayi kunengo sokutshintshiwe kunengo sokwenzakala and siyafisa kakhulu ukuthi nxa siya phambili sibone inguquko esenzakala elizweni
kodwa abasekela ibandla eliphikisayo ele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi ukugugudeka komnotho kubangwa libandla lezanu PF elehluleka ukubusa ngemfanelo unobhala ohlangothi lwabatsha kubandla leli kobulawayo uPasho Raphael Sibanda uthi simo esibi somnotho eZimbabwe silakho ukwenza abantu bahlamukele uhulumende kaMnangagwa
abantu vele eZimbabwe kudala safa so okungasifayi kuyini ngoba sinje sifa sihamba akula msebenzi akula magetsi akula manzi kunzima vele isimo lesi senza abantu balungela iloba yini ongathi kwenzakale ngoba abantu bathona emalayini yamabhasi amalayini nefuel emalayini nempupu belele bengadlanga bengela manzi bengela magetsi so khonoko ngokwakho nje kuhle kutshengisa ukuthi hayi abantu sebelungela ukuthi ilizwe lithathe
umnumzana Henry Ruzitso okhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi bamankampani amakhulu eye Confederation of Zimbabwe Industries usanda kutshela amalunga womanyano wepolitical actors dialogue ukuthi uhulumende kumele alungisise ukuphicana kwemithetho ahlezi eyethula ekhanya iphazamisa ukuthuthuka komnotho
foreign exchange market needs to be more stable with a smart way of allocating foreign exchange
kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe imali yakwamanye amazwe kusetshenziswa indlela ezilokuhlakanipha ukwenza lokho intengo yempahla layo kumele izinze kuqhutshwe imisebenzi uqobo ethuthukisa umnotho amandla kagetsi wona aqakathekile kumele atholakale inani labaqhatshwayo lapha kumakampani lalo likhanse sikwenza njani lokho ngendlela yokuxoxisana ngendlela yokubeka amakhanda ndawonye kudinga ukuphatheka komuntu wonke ukuze kufezeke lokho
Isakhamuzi seHarare umnumzana Joel Nyoni uthi uhulumende ulakho ukulungisa okwethulwe inhlanganiso ye-IMF nxa ezimisele ukuguqula isimo somnotho.
Kathesi ku-announciwe like last week ukuthi kulama garages azathengisa ifuel nge-foreign currency. Bangathengisa nge-foreign currency. Laba abanye-ke labo vele ama-chances ahayi ukuthi labo bazathengisa nge-foreign currency. Or loba bengasathengisa nge-foreign currency sizathola ukuthi ama-garages lawo azahlala bona engela fuel. Azaba asele fuel ilawo avunyelweyo ukuthi athengise i-foreign currency. Then because lawa le-foreign currency athengisa nge-foreign currency iwowoda le-fuel abathenga khona ngale kuzaba yenza ukuthi ama-services lamaguzi aba-offer labakhwezi kuhambisana le-foreign currency.
Unyoni uthi kumele uhulumende alungise udaba lokuthengiswa kwemali emikambo yezemali okuphazamisa ukuvuselela amabhizimusi.
Esibathi ngosiphathelene laba abatshintsha imali uthola wonke umuntu upho kutshintsha imali esitradini lokhu kwenza evaluate imali nxa lokho isiwa against imali ye-America or any mali yangaphandle kwenza izinto lapha elizweni lethu zidure into zibe nzima zisiya phambili kanti vele bona imali yakhona abayitshintsha esitradini bayiphiwa ngubani
umnangagwa lobona ngokusetshenziswa kwemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube bathi abantu kumele babekezele ngoba bayazama ukuvuselela umnotho wakule Zimbabwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
direct from Washington the voice of America
singangeni kusigaba esilandelayo wathi sikhangele eziphathelene lamanye amazwe ngamafitshane Lokhu likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Okwamanje abantu abalomkhuhlane lo bedlula amathumi inkulungwane ezingamathumi ayisificaminwemibili lanhlanu, 85,000. Umkhuhlane lo usubulele abafika phose inkulungwane ezintathu 2900. Upapa Francis uthi kasoze enelise ukuya emhlanganweni wokuhlanza umzimba ngomoya kaNkulunkulu oqala namhla ngenxa yokuthi ubanjwe luphepha. Umhlangano lo ungenwa ngabakuhlangothi lweholisi. Sike singene kweza kumasiko okwamanje.
Sengana masiko
wawusenzi wemandla
Ngila ubaba mkhulu
Sithina masiko
wabelo
wawusenzi
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje lo Vivian noMalanga Bebe ukhona ngale ke eTel Aviv kuna ngale eIsrael kunjani ke mama
Ngiyaphila baba unjani wena
Ngiphile kakhulu kunjani kuna ngapha
Yaphileka akufani amakhaza kuphela ngithi iwinter manje ngapha so kumakhaza kuyanetha
ehe so sikungena kwezamasiko siyakhumbula ukuthi lati likhula lina sibili mabhebhe wawusitinxa ungahlangana lejaha egangeni nje aphose amazwi lapha lalapha uphundli amahlamba esihlahla aphose kuphela du kodwa kulezi nsuku ngana kusenjalo akusitshele nje nxa usukhumbula kudala lakhathesi uthi nxa abafana beshela benza njani
kudala ye umuntu ube kutshela ukuthi uyakufuna bebekubeka ngaleyo ndlela ukuthi ngiyakufuna okwalezi nsuku sokuyilokhu ukuthi umuntu ufika kuphela kumba cela iphone number I think sokusenzwa yilezi zinto eze internet social media yesi senza ukuthi abantu bayenze izinto ngendlela ezijiyeneyo lakudala
singathi nxa sukhangele kunjani kodwa ukhona ukunqaba ukusebenzisa social media kulakudala ukuthi umuntu wayembona phela kuba kubhalela incwadi kanende emnandi kakhulu
mina ngibona ngathi okwakudala bekungcono kulalokho okwenzakala manje uma ungakhangela emuva kudala ungathi lama relationships akhona abe lasta ngoba umuntu uzobe thethe isikhathi sakhe ekukhombisa lawe liwelelane kodwa kwalezi nsuku lokho esikwenzayo kwe-social media umuntu usebenzisa izithombe ezingayisizo sekulento eziningi nje ezitshintsha umuntu abukeke ngenye indlela kungasiyo le ndlela umuntu athi uma esehlangana laye kube yiyona ngibona ngathi ngenye into esisilethela ama-problems manje
kodwa basakhona abathi nxa uzihambela benze njengakudala sibili uze umuntu ephosilize kunapo
okwamanje njengami mina njengomuntu oselesikhathi wasuka angaze emakhaya ukuthi basakwenza yini kodwa emadrobheni hayi bebengasakwenzi yini ngokubona kwami bese kuyikho lokho nje ukuthi ngoba sokulama phone number sokulama cellular phone umuntu ucela i-cellular phone number leyo layo angayithola futhi ungathi vele lamanje ungavuma ukumnika inamba ungathi usumvumile uyabona akuseyikho lokho yani to say akukhombisa akhona esathi uyakutshela ukuthi uyakufuna wena usumthila amanamba khanya nje la untombazana lamalanga lawa ungabona untombazana ekunikiselula number kusho ukuthi hayi vele usokuthembisa nje ukuthi hayi sokulesivumelwano
singathi vele akubuyeleki phela okwakusenzakala kudala kunzima ukuthi uze ubuyele kulokho yani
ye hayi kunzima mpela singazi laba abasemakhaya ukuthi kungabe kusayenzeka yini kodwa lakhona emakhaya ngithi sokulama cellphone vele ungathola ukuthi lakho akusayenzakali ngaleyani indlela babaduma le mpilo isitshintshile ongaba lesikhathi sokubelandela umuntu manje njengakudala izinto kudala zazingcono manje yonke into nje abantu bahleli baphatheke kabi balezi stress so ukuthi lawe nijaha mawulibonile ukuthi nanti liyakufuna ukuthi uexpect ukuthi uzobelokho kulandela kuze kugcine kungena omunye wena ulokhu linda ukuthi uzobelandela wena yabona into yakhona into yamanje yonke isiyenza ngokushesha isiphangisa akusafani lakudala wena ungabe ulokhu usala ukhona ozofika vume fast usale ubambe insika so ngibona ingathi yikho lokho sokusenza impilo yamanje ibe fast kungasafani lakuqala
so kodwa ke nxa umuntu usukhuluma laye khonapho-ke kubo-Facebook kubo-WhatsApp yeni leyo kugcina vele uvunyelwana ngesibhangibhangi vele akusela lokho kwabo ukuthi uyahlala iinyanga ezintathu kumbe ezine kumbe umnyaka wonke ulokhu ubalebaleka nje usithi nisacabanga
kubo-Facebook lapha sokuyikho nje lokho ukuthi umuntu ungena ku-inbox ucela i-phone number umnika i-phone number liyaqala liyaxoxa from there manje ngoba sokulala ama-video calls
aye isikhathi sesidliwe ngumangoyeni thatheleli thuba ukuthi mbonge unkosazana Vivian noMalanga Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala khona ngale-ke eTel Aviv kule Israel siyabonga kakhulu mabhebhe ungathi na kusasa mama
ngiyabonga kakhulu baba dubube nelanga elihle nabalaleli
la kube njalo mama khona ngapha saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Mike
Yebo, mthokozo omuhle Zimbabwe omuhle. Yikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hove. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba ebesilalo kuhlelo ngeviki edlule. Lapho sixoxe lo nkosazana Thando Gwenji malana ngomhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development eVictoria Falls. Siphinde saphatha njalo udaba lolu kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngolwesibili odlule. Abakhuthe uhlelo lolu hambani kukhasi lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Bese lidinga uhlelo lwe-The Connection lilami uMike Hove. Lingakhohlwa phela ukushiya uhlelo ukuze abanye abakhuthe uhlelo lolu labo bathole ithuba lokubukela uhlelo lolu. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba lolu sixoxa lo Sindiso Dlamini ongumunye obesemhlanganweni lo. Sindiso, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka komhlangano lowo.
Ngiyabonga ukwamukela ehlelweni. Umhlangano lo uqhakathekile kakhulu ekuthini uyahlanganiswa amazwe wonke awezwekazi le-Africa ukwenzela ukuthi kuhlelwe indlela esingaqhuba ngayo intuthuko. Njalo kuyasincedisa thina njengabantu abatsha ukuthi sihlangane labantu abatsha abavela kwamanye amazwe ukuthi basitshele bona ukuthi indlela abathuthuka ngayo bathuthuka njani.
Sibone abanye abasakhulayo bekhuthaza abakuhulumende njalo inhlanganiso ezijiyeneyo ukuthi baqhubekele phambili besebenza ndawonye labatsha njalo ukuthi izinqumo ezithethwe emhlanganeni lo zingaphelele emlonyweni. Ukubona njani lokho?
Kuhle kakhulu ukuthi intsha labesifazana baphatheke ekuthuthukiseni amazwe wonke. Esikhathini esiningi siyahlela kodwa inhlelo zonke ziphelele emoyeni nje. Kodwa isifiso esibe khona ikakhulu ebantwini abatsha yikuthi masingamukelwa kuphela ma kule mihlangano, ngoba esikhathini esiningi siyanikwa indawo yokuthi sifake imbono kodwa nxa imbono yangikhona isifezwa sebe singasekho.
Sibone njalo abenhlanganiso United Nations besithi baza kwethulela abatsha imisebenzi lokubanikeza amathuba okuya esikolo lokunye okujeneyo. Ubona ngani intsha kwele Zimbabwe yilakho ukuphatheka na kuhlelo lolo?
Okunye siyabonga kakhulu ukuthi inhlanganiso ye-United Nations ikunanzelele ukuthi abantu abatsha balendingeko eziningi. Mina ngokubona kwami ngibona ngani intsha yakwele Zimbabwe ilakho ukuphatheka kulolu hlelo. Ngokuthi nxa bengabona amathuba anje bengahlali emuva kodwa labo kabasukumele phezulu nxa amathuba lawa efika kibo.
Sibone njalo beqhakathekisa indaba ezimalana lokuthuthukiswa kwabomama. Awusitshele umbono wakho mayelana ngalokho.
Ukuthuthukiswa kwabomama kuyinto eqhakatheke kakhulu ngoba endaweni ezinje bayahlonyiswa banikwe njalo amacebo okuthi bangancedisa njani ukuthi bathuthukise ilizwe labo.
Umhlangano lo ubeqhakathekisa uhlelo lwe-United Nations olungaphansi okwesihloko esithi Sustainable Development Goals. Evula umhlangano lo okusemthethweni uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhlelo lukahulumende olwe-Vision 2030 luveze ukuthi eleZimbabwe liyahlonipha okwethulwe yinhlanganiso ye-United Nations. Sigqiba uhlelo lolu bengicela ukuthi usitshele umbono wakho.
Esikunanzeleleyo ukuthi ngokukhuluma kwakhe esithi usebenzisa imitshina yakulezi nsuku kuyinto enhle kakhulu. Kodwa mina engingakusho ukuthi kuqakathekile ukuthi kungabi yinto eyenzakala emadolobheni kuphela. Singeke sithi siyananzelela ama sustainable development goals nxa kuyukuthi abantu laba abasemakhaya siyababandlulula siyabekela. Kumele ukuthi sibasondelele sibafinyelele labo sikwanise ukuthi sibathuthukise ukwenzela ukuthi sithi ngempela siyagcwalisela ama sustainable development goals.
Hayi, sekuzwile Sindiso, ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Thakazo muhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sizohlangana ngolwesibili ekhasini lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele kuhlelo The Connection lapho sixoxa labatsha abakwezokulima. Sixoxa ngodaba lwendlala olukhanya ngani lubhahile elizweni. Abafisa ukungena kuhlelo lilakho ukusithumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lakho njalo ukungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwalelo kwanamhla olevalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove. Bye bye!
Siyabonga kakhulu ke Mike Hove. Singena kwezokholo lwesiKristu silontukamele Nkomo.
Niyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi, ngibonge labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngitheke sibonisane lokuxwayisana ngamazwi esiwathola encwadini kaYisaya chapter 5 indima ka-20. Kufundeka kanje: wokubona abasho okubi ukuthi kungokuhle, nokuhle ukuthi kungobubi. Ababeka ubumnyama bube ngokukhanya, nokukhanya kube ngobumnyama. Babeke nokubabayo kube ngobumthothi, nobumthothi bube ngokubabayo. Ilizwi leli ngithinta kakhulu xa ngikhangela isimo esikhona phakathi kwelizwe lakithi lasemhlabeni. Ilizwi lithi abantu bakhona abaviyo abakwaziyo ukuthi lokho kubi, kodwa bakuguqule bathi into enhle. Lokho kungishaya inhliziyo, ngoba yikulahleka koluntu, yikulahleka kwesizwe. Okuzwisa buhlungu kakhulu yikubona abantu mhlawumbe ababelalele labo ababekhuluma into ezwakala ukuthi imbi, kayithandeki, kwesinye isikhathi ivele nje iyenyanyeka. Ubona abantu beshaya izandla, ubona abantu beshaya amakhwelo, besukuma begida, begidela into engekho, kukhulunywa ububi, kuphendulwe kuthiwe yinto enhle. Kuze kumiwe laphakathi kwemigwaqo lasezinkundleni ezinkulu, abantu bebiziwe ngobuningi babo, belande ukuthi bayekuzwa izinto ezakhayo, kodwa bayehlangana lokutshelwa ukuthi okubi kuhle, okuhle kubi. Ngoba naye izikhathi eziningi ungakuqamba khona lokhu ukuthi lokhu kubi, kuphambana lo mthetho kaNkulunkulu, kuphambana le ndlela yabantu ophila, uphenduka ube ngumuntu omubi. Abantu bakhona bona labo baningi, angisho umkhokheli kuphela, sengisho labantu nje imbala. Ungahamba emarenkini emithova lamabhasi, uhambe ezitolo, uhambe ezilindweni zezitimela, ulalele inkulumo zabantu, uzakuzwa inkulumo ezobunyama, kodwa ubona abantu bahleke kuze kuvele lo mhlathi, behlekiswa yinto yobumnyama, into yokungaphucuki, into yokungesabi uNkulunkulu, into yokungahloniphi umphakathi. Abantu sengisho lokungabantwanyana kuyayihlaza nje inhlamba, kungabi indaba zalutho. Nabadala nabo bayibone into enhle, kodwa udubo olukhulu yilabo ababaqalezelayo abantu besona. Kangikhathali ukuthi ungabe unganani, ulesikhundla esinganani, ungubani emphakathini. Kasifundeni ukuqiniseka, kasifundeni ukuthi into embi imbi, asifundeni ukuthelana iqiniso, kasiyekeleni ukuthelana amanga nokuthelelana eceleni, sikwazi ukubana into embi imbi. Ngoba into embi iyaphambanisa inhlalakahle yabantu. Abanye bazakhutha ukuhlangana lo Nkulunkulu ngokulandela izinto zona lezobumnyama. Okuhle kakube kuhle, okubi kakube kubi. Badubeka abantu elizweni, abanye uyacaba ekholisa ukudubeka kwabantu. Bathi lanxa bekhuluma emsakazweni, sengithola ku-Studio 7, uzwe bezwisa abantu ubuhlungu ngobubi lobo obonakalayo, kodwa bana bethi kuhle. Behloze inkosi ethandekileyo, asizilindeni ekwenzeni nasekukhulumeni nasekucabangeni ukuthi senzeni okuhle. Okubi kakube kubi, kakwenyanyeke.
Kuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Baba Thixo ingcwele, nika abantu bakho izibindi zokumelana lokubi izikhathi zonke. Into embi kayibe mbi, enhle kayibe nhle. NgoJesu Kristu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke untungamili Nkomo. Singakehlukanisi lukandaba ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende weZimbabwe uthi kulomuntu ovela kwele China lapho kulomkhuhlane we coronavirus COVID-19 usesesibhedlela eHarare. Amalunga ebandla leMTC alithumilanye abotshwe izolo esitungiza azamiswa emthethondaba kusasa. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisa ngu-Kip Stube ngisithi asihlanganeni ekuseni wa past 6.